So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuMabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
nanzelwe ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yamagoli ngathi awukasazi ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe eze-Kiel Kuti University ezibalisa zithi ukwethekelela kwele Melika ukuzophatheka emncintiswaneni we-Philip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esithambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwanga amanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshelwa olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi ithemba ebantwini institution to obuyisa into ezibenge-structured currencies lamanye ama-reforms ingabuya ivenuyaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingane izasebenza njani ixhumane legolide?
Yabona silawa ama-gold coins kathesi emkabeni bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi engenye abantu obeka ngama-gold besebethinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzananzelela ukuthi abantu akabazange bebukele indaba yama-gold coins. Kathesi awukasazi ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa engabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi kathesi okunye okuzalisayo ukuthi uhulumende usebenzisane amazimdalazi kodwa yena ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-tollgate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena isithi sebenzisani ama-SIM dollars nxa silithenga anything else. Yikho okuthi uzoyenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency i-structured currency system le ingasebenzi.
Umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board,
angazi ukuthi uhulumende uzangathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency. Kodwa sokumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency kumele isebenzise labo ngalaleli kube nama-taxation imbalansi. Kodwa i-board composition yangkhona i-suspicious siyabe ingathuki.
Lo mnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi ecubungula ezo notho welizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eZimbabwe Ezekiel Guthi University ezivalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashi Chinyemba, Lothatiwa Chiphunza zisekwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilips Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele, njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi u-Aquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Phillips C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelele ukuthi libe likufunda?
Size lapha ukuzofunda ngezinto ezizokuyenza ngento eze-international law and the rights of stateless persons. Ukuthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani endabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abunga abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. For you to come to Washington DC and be part of the Phillips C. Jessup Moot Court competition. Moreover, uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama stateless persons, abantu who do not belong to any national, abangela ndawo lapho esingathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University ezisemelika emncintiswaneni wePhilips C. Jessup International Law Moot Court ubexoxa loThabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi isikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona ukufela izono zethu, njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi i-significance ye-holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu
amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona ukuthi thina njengabantu sasiyizoni, kodwa uJesu wabuya ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela esingathi holistically.
Ye, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka, abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelani abantu ngesikhathi lesi?
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo ezijiyeneyo esembone khona, engibone abantu belungiselwa esingathi ngama-food pass ourselves. Kathesi benge ngaba conference A Word of Life. Gulabantu abathize abazothola ama food parcels. Abavela amabandleni athiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal. Bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo ema church amabandleni athiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezithiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo.
Ye phosa lokugcina baba sizokuthi uthini amazwi okugcina khona.
Hayi amazwi okugcina engingawatho ukuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.
Lo umfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePhasika.
IPhasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyanala lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela isifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe. Phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephenga kabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugqileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlosi ebusuku afa amazibulo. Asefile amazibulo kubonakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni. Esithi Mosi lo-Aroni sathana abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Nase sibuya ngapha kuJesu lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini labo abakholwa nguye ukuthi bakhululeke ukuthi bakhonze uJehova bakhululwe emandleni esono akhulule ekugqilazweni emandleni omnyama akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni izakhamizi zesilonkwe eCholocho esigabeni seMathebelele North ziphume lomcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa. Okwamanje zithi ziqhuba kuhle. Osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi. Ukubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyati uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Khathesi le inkukhu esangena asikhulume basincedisa kuqalisa bathi besincedisile so saqhubeka lokho esihamba ngakho bagcina sebesijiya laphana silokuncinci. So sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu isikhumba khona lokho okuncinyane silapho. So silazo asikakhuli nje okwakhathesi kodwa silazo sesingathengwa kufikelisa. Siyabe sifisa-ke ukuthi ngabe iyathi quza umfitshane ezandleni ufitshane.
Esinye isakhamuzi seCholocho unkosikazi Ethancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balitshumi lambili kuhlelo lolu njalo liyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu amabroiler iwasincedisayo njengabomama
lohelo labo mama labo kuphela sange nasingomama kodwa khonapho kulolohlelo kathesi sathenga izibuthwane sisiuJanuwari bese hambisa abantwana lani sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisifike siyathengisa isibekiso sibekwa kwi-extra kwethu laphana
esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-ward 7 esingabalandela village endawana line echolotsho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasasebancane abavana abasakhulayo. Iyafika bize imali enewo ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini siyathenga imigani yethu la udisplay ekhabothini okuthi la abavana ma befika wabona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona iqale last year iproject yethu so far sithengelele imigani.
Izakhamizi zecholotsho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayelatshwanga lapho-ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu uSifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya lababondebele ukuthi bathwale umzimba nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo Mabhena, akusitshela ukuthi isidumbu sikaMoses sithwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli vingi njengoba bekuyiholiday yePasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba kungamaholiday baliphume. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachaziswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphuma nenxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abeKings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies ngoKings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana nalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. Kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika i-$2 billion yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungise ngoba i-bridge leli liqakathekile kakhulu njalo leyandawo kudlula izikebhe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu kumele kujahwe.
So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti kunjenje isikhephe sona lesi sasithwele uthi ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni kodwa-ke lokho esisimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele yedeliver some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona leyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda le ntengo iyakhwela nithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Iye siyabona njalo ke nxa sikhangela edala legongorosi kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden hayi uyazikhulumela akula mali kambe kuyadwani khonoko.
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo badube so yonke into lapha emelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo ecampaign. Yonke into akuselanto ongayenza engakhangelwa ngamehlo ecampaign. Kufana khona lokho ingozi yona le ye-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku laze lifike esigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo epolitics.
Ukuthi vele sokehlala kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni esesifike kuso.
Lo umnumzana Washington Jamela isizalwane yeseZimbabwe esilandela izombusazo wabexoxa logistiwe Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazeni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo undoda loyo esamphilisa wathi yena akula opposition esimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazwakala. SANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe nobani ihlezi iriga ngitsho ngoba iSANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter uyasupporta into enhle usupporta i-development akutsho ukuthi kumele ube yi-party carrying member ye-party ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela khadi le-party. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party ngoba utsengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iRandF inqobe ama-elections ngoba yona ilama card carrying members amasela abahola kuZANPF abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayilama supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections ngoba akulanto enhle eyenzayo okanye kurida kuphela.
Hayi khona siyakubona ukwenzakala elizweni lakithi imali igcwele ezandleni zabothivayo kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwabo kalila mali kati bayithathaphi bona le mali. Abantu besihlupheke elizweni sekunikezwa ama-individuals bani abantu asebebhenefita ngabantu abalutshwane. Imillion is too much le mali, just a million US dollars bayithathaphi imali engako. Abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into eyenzakala elizweni lakithi izwe sobuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7, salibonani. Hayi madoda mna ngagwa kathiye kathiye ilizwe lethu selingento yokuyangcwaba abantu. Abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela. So lilizwe bani lolelo? Hayi lo muntu lo kathiye please ngathiwa kukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye sokumehlulile lokho sokumehlulile impela kachiyane lakho lokumnyanga kwasehlulekile leyo lezano yakho kachiyane lakho lizwe lethu selingamarenkenya shua haya nasesidiniwe shua ngalubaba lo haya hayi sakhambe lo baba kachiye
siyalilungelela abasakazi bethu abathandekayo sibona khona umkhathe nalesiquo bantu umzima lobo sikubo sithibe akethi senkuvusimangaliso kade manje ochabangu sebayangabi zona bachithele abantu badlala ngembono yabantu badlala amavoti abantu sebayanga bangasazwakali ngoba basadlala imali abayisimbathiswa izano ngoba banako sokuthuli phela abavele phela sibabone phela bacatsheleni manje bacatshele ukuthini sibalindile pho sibone pho ukuthi bayayenzani abayenze phela abantu ababona ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa ngababuyenze phela sibalindile
sibalibonani sibalibonani kwi-Studio 7 kokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekulenini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasuntamala elubhani isigaba lesi nani sicashile kancane and kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga idamu lethu elikhulu alilamanzi lingalamanzi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho kodwa-ke futhi ufakwa amasola yenziwe lamaklebhu enkomo idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigabeni sinokungamala ngoba sineproblemu yedamu sike sazama siyaligebha idamu saphazamiseka sitholanga amadoni asitholanga mali idamu lethu eligcwele udaka njalo ithina lifela mali so sicela le doni leyo ifike kithi nathi izosifakela amasola inkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizobhala ukuze zibulawa indlala otshani kodwa sicela amanzi kakhulu okhulumayo ngu-Big Five esigabeni sasemfana emasuntamala
Studio 7 wasakazi ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle oChabango laba bathengisile impela ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka hhayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho hhayi kwaseza impela dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango
Studio 7 njani njani msakazi njani msakazi ngibingelele nabalaleli okhulumayo ngungwenya ngungwenya umzandara lapha edaliwe kubungane ngokhulumayo lapha ezinkadini hhayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela kuyahlanganyelana ngendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho kwakuliwa khona
labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona
Studio 7 wasakazi ngibone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza hayi ke sikhathi asavumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.